isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Vukanja ni mtuwa zomulte, sela mungela kumisaka zoe, Studio 7, na mtla ngomvulo, mtla 13, kwenkwezi, 2019. Ika malami ngukips dube, enda bendi setu, na mtla anji. Iba ndaleza nupio fliti, umumza na nese nchamisa, kumele apume eskundeni, sika monga meli webanda, MTC.
I was a little bit of a Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele umnumzana Nelson Chamisa achiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe umthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla leMDC loba befuna ukubona uChamisa ngoba bafuna ukubona uChamisa elandela imithetho yelizwe. Umthethwandaba we-High Court usanda kwethula isinqumo esithi uChamisa kangenanga ngemfanelo esikhundleni sikamongameli webandla le-MDCT akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye walabo abathi uChamisa kumele aphume esikhundleni lesi kungakenziwa umhlangano omkhulu weCongress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Chuma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uChamisa esiya phezulu asiyonto eyaphuma ime kahle, yinto eyajijimezwayo. Angazi kumbe kwakuyikungcindezela umama uMakhubu owayengunye owayekuvice president owayekhethwe edalela iCongress yabo e-MDC yini, kumbe yikuthi zindelele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini, angazi. But khona lokho okwenzakalayo kwenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-MDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ubana ukukhwela kwaba uChamisa esiya phezulu yinto engazangenziwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi kukhanya ngazani ibandla leZANU-PF lesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu uthini kona?
Into emangalisayo mina yikuthi kona abantu bathanda ukuthi kona nxa kule nto emele iphume endaweni engayisemthethwandabeni ngale nxa kungeko kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze kungabe sengipolitiki sebeanta yiZANU-PF. Kodwa mzukwana, nxa imthethwandaba ufake isinqumo esandini yabo uzuze usithi hanti yabona-ke bezulo flow yelokhu nalokhu nalokhu, that's being double standard owenziwe ngabantu khonapho. Abantu kumele bevume ukuthi nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyokhangela ubana uthomanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana nayo. Pho wena usufana nomuntu ofuna ukungena kuresi ukugijima ulula ngofuna unumber one. Nxa waso number one uzizayo vela kuhambanga kuhle, sure uzaba ngumuntu onjani nxa usuka njalo. Abantu abafunde ukuthi kona nxa into iphumile ngendlela engasiyelebe ekhangelele ngayo bakuvume babathi gracefully accept njengaloko engakwenzayo mina phela ndabampompoma constituency ngemva kwakho konke lokho engakwenzayo la. Kodwa ngathi ngisho ukuphuma ekhethweni bekhetha ijahalelakomoya e-challenge angizange ngitshone ngisila kumbe senzani, ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngelele-ke u-Charles akagijime nathi le-button le lami babafuna ngimsekele khona ngizamsekela noma engo-MDC nangezanupeku ayizokuthi ngingabhala nakutwitter nakufacebook konke lakuye personal into zaka ndoda. Nxa ubona sokunzima nguya mina lami and the pillar of knowledge is that we make the number of our every end of the day. Sifuna abantu bethu bahlale kuhle ekhona abantu babukeli
ungabaxwayisa uthini abantu beMTC ngakona ukuke isinqumo esithethwe umthetho ndaba kumele benze
nxa uthamisa epopular exactly what it is ngakayenze into efaneleyo athiwe njengokuthi umthetho ndaba babiza iCongress njengokuthi umthetho ndaba nalana uqalwa ngokuzwelana ngiyabe uSD kabiza iCongress angavitamisa ayemuzi makhubhe eseyafika abe sesibake ilida yenziki epheleleyo engelabo ngumbengundi ngaloko khona kathethi isesimbo zokathi kanti nxa uvele ukwazi ona upopular uyakusesabani khona ukuthi wenza into plani sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so kulungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle abantu abathi hayi okay into ndaba sikhulumile ngiyakuvumana kwana hayi asabenze ucongress dazazonzela kwathi ngu-SG yizicongress ntoda bayebizicongress afika azimla konakade anikabasho into enhlekaleyo
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo abalandeli bebandla le-MTC bathi kuyamangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MTC ekhuluma ngodaba lolu
savela sakutsho kuze kufike ekuqaliseni ukuthi izanu injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukusela ngo-1987 beze beginye izapho umbono wezanu yokuthi afuzange iphikiswe izanu iyakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu bezimbabwe nabantu bezimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo so ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona kwakhathesi abana enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchamisa so bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizanu bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition nxa bengasakwenzanga khonokho kusho ukuthi abantu bazasukuma bangasukuma abantu besesiye esitudeni ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yizanu
masikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uchamisa kasuke ngoba kathesi sokusobala ukuthi ngazange angene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona so khonokho-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo
baqalisanga kathesi kwaqalisa ngabomathemadanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibhani uchamisa ngiyophambanisa i-MDC anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi ofuze abe unkosikazi kamakhelwana wami kanye ibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe ngakube ngubani so-ke izanu laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangiye ngumuntu wafakwa yithi uyakhithwa yithi hatshi ngezanu izanu kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha bafuna ukuvuselela umkhono bafuna ukuletha imisebenzi yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bethiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu nguye umkhokheli esihamba naye awungeke watshintshwa ngasemadali ukhuphe abamfunayo ngubu-Douglas Monzora amfunayo hhayi mbonangani bangabathatha bebaphe izikhundla kuzani khona ngale
ye bona bathi phela linganza khona okokuthi siqhubeke langekhongorosi yena ebuyayo labo selephula umthetho bakhuluma phela la
hhayi umthetho bona abathi uyabe wephule thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi i-judgment yani ungayikhangelisisa kuhle yakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lokhuphe oku-m d c t thina kasikho ku-m d c t thina sasuka kudala ku-m d c t saba leyethu iparty ukhuphe waphuma laye wathi yobaleka lebizo ethi m d c t uyakwazi ama-election adlulileyo thi sisimile saba i-m d c yalayena so ukuthi umuntu ehambe sithi yena uhambise court umkhokheli we-MDCT hayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani ngoba wethu kazange nje velele ngumkhokheli we-MDCT ngu-MDC ngumkhokheli we-MDC Alliance and kathesi siya ku-Congress i-Congress yethu yiyo yakhetha ubukhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senzenjani
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Authority sebejiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi weZinara unkosazana Mathlene Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali umnumzana Shadrack Matenga Badza. Sokubotshwe lezisebenzi zeZinara ezifika phose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacince ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala eZinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Kusanda kuvezwa ukuthi iZinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali enengi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezinsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi umnumzana Kembo Mohadi lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilitshumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambudzani Mohadi osesehlukana lomnumzana Kembo Mohadi. Unkosikazi Mohadi ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo umnumzana Kembo Mohadi efika inkulungwane ezilitshumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ukhulume kubi lentethele izindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokho ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. Umnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi zibhidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda ukuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500.
Kwamanje ke sonke isikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lilethe phela imlayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsApp kunombolo ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Linjani, thina siyaphila. Hayi bakithi sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya ichukela siyi-R70. Siphile njani kanti kuyenzakalani sibile elizweni leZimbabwe? Yibe sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima. Sinatha amanzi edamu ale doti ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani? Asilazibhorani lapha ekhaya iplampu. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa. Asikwazi ukuthi siphephele ngaphi, siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha? Siyabonga.
NginguFidelis Ncube ngiseBotswana wakwakhathesi, ngisebenzele eBotswana. So kade kulo mamazali, umamazali behlala estendini sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona eMadokodi Street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa find by mhla ka-15 sibe sesisukile endaweni nale ukuthi indawo leyo sasiyithengile kulo waba kuthiwa ngoDube owayesinika indawo leyo kukhanya ukuthi wayetshelwe likhiwa iplazi lelo. Sesilesikhathi sikulama-8 years to 9 years hlezi khonapho. So sokuthiwa mhla ka 15 sibe sesisukile sihleze okungekho emthethweni. Yikho ngithi bengicela ukuthi nxa studio 7 senelisa asi-investigatele ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle okuyinto kwangikhona. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani sizwe sikamthakazi, sizwe sikamzilikazi kambashobana okhulumayo ngupholi umfaka amasuku bhansi etholothole embi yakhona inkomo zakhe ngiyazishiya ziphuza ziphushana emaklebhini kwasephela umfula ngithi ugwabaza yabuya awubamba amazi. Bakithi okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu yindaba yeboso, kwenzakalani kwakhalanyonini kwezikamashobana, kwenzakalani Mthwakazi, vuka Mthwakazi silungiseni le ndaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona. Nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe. Ye, kanti inkinga ekuphi sizwe sakithi? Nanku phela sisiba namahloni sizwe zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa. Abantwana bakababa yiyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enithelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikaThixo. Ye, hayi okunye ke hayi into zomhlaba wasiyazeka zidlule. Kodwa ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sitshona sisiyaphansi, kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi ke elakamthwakazi i-Highlanders ibhoso ngenkani ithila moya.
Linjani? Mina ngingumoyo owesilobela. Uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo. Sina ukukhula kwethu sakhula sitshaywa, yikho namhlanje siqondile, yikho namhlanje silezindlu ezimileyo. Singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kathesi, ngakhangela kobulawala kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130. Yindaba naleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana akasatshaywa, umzali ungatshaya umntwana sofanele uyobotshiswa. Mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile. Bona abantu abajonjalo bona bakhula manesinesikhathi sabo bakhula betshaywa, befundiswa betshaywa, beqondiswa indlela. Namhlanje ngezwa lotwa umkhulu lokuzento twa udiwa Mavinga, ngezwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo sibile engasetshenziswa ekulayeni abantwana. Ngezwa igagaza akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ayethuselwe atshaywe ngoswazi. Kufanele kusetshenziswe uswazi ezikolo. Mina owami umntwana sibili ngiyalengiyani ngayatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho, savela sakuthola kukhona. Lokhu kunye okuyimithetho sokusiza labantu othi umntu akucabangileyo esendlini yakhe ebuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke, akamboni kuhamba mina. Ngoba bona abanaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana kabatshawe kabalokhu zikabalwela apho abavimbela ababa abantwana. Ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi kathesi abantwana kuhamba bedakwa benato okudakwayo loba phambi kwabadala babhemimba nje abasayisabi ngoba umzali kasenayintsho amandla. Amandla sephomba ukuthathwa ngumthetho, sithathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena akufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini. Sokusisinda thina abadala okunye okuyimithetho sokufakwa, sisakuzwisisa ukuthi ngokuyimithetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakheke kumbe sokungokuyimithetho okuphomba ukuthi asazi. Ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiya khona xa singahamba le mithetho enje. Umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke, ayikho nto ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahlathi yikho sokufanele kwenziwe ngabantu. Amboni, and mboni umthetho lowo ungabuye ebantwini, singawala, asiwuvumi umthetho lowo njengalo. Ngiyabonga.
Ye, siyabakhulu-ke labo abafisa ukusithumezela imilayezelo yenu, lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalwecatsha afika phose ijumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalwecatsha la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. years. Ngasi sikhangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika. Lamhla sixoxa lonkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha ke kwelemelika.
Ngivela eGwanda lapho ngidabuka khona kodwa ngendele eMbelengwa.
Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khonapha ke ma?
Mina ngiseGeorgia eDouglasville. Phansi Atlanta.
Kunjani konapho?
Hayi, kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva. Njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa ezinye wazijwayeli. Ngamafitshane ngingathi kulungile.
Kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli leMelika?
Akulula, kufanele uzimisele. Ma wabuya ungutishala ungazikhangeli ukuthi uzaba ngutishala lapha. Ma wabuya ungudokotela ungazikhangeli ukuthi uzaba ngudokotela. Uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola.
Ye, siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo. Kwenziwa kuyini ukuthi kukhanya abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu bewezisa kwamanye amazwe?
Bayazigqaja ngemisebenzi yabo abantu. Abanye bayabe sebehambe baya phambili. Baba ngonesi abakhulu, baba ngodokotela abakhulu, baba ngabatshayeli bezimoto ezinkulu. Abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu, hayi bakhanya bayazigqaja, abanye abazigqaji. Kube lalabo labo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo, okunjengokuthi ngingathi housekeeping, kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo. Abanye bayazigqaja, abanye abazigqaji. Babonga ngoba bekwazi ukuthi lapha abavela khona kube kuzima.
Singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kwelemelika kwini?
Kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona. Akula kusasa, akula nini. Nxa sitshaya isikhathi bhadala. Njalo obunye ubuzima lapha emelika yimpilo. Nxa ungawelwa yikwehluleka, ukugula, ukuya esibhedlela, hayi kuyabiza. Kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu. Nanxa unayo insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa sesibe khangela ukuthi kwelapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani, kumbe imali enganani, imithi yakho inganani. Nxa ususiyathatha imithi kumbe nxa usubhadala ukuhlala, insurance ibhadala okwayo, la usubhadala futhi ukuthi hayi bo, kanti insurance ingene ngaphi kanti njalo iyabe ingenele kodwa-ke imali ibe phezulu. Lokhu sithi yikhophe.
Ye, akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada, kumbe lamanye aseduze khonapha?
Angithembi ukuthi kuyafana. ECanada bathi ezempilo hayi kuchiphile.
Unkosikazi Sithabile Dube udabuka kweleZimbabwe sixoxela eseGeorgia khonapha ke kwelemelika. Kwamanje othi siboneke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kufacebook. UPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla ye-MDC. Sike sizwe-ke kuthiwa-ke silobaba lapha ecingweni, sike sizwe ukuthi silobani babhekisipho kunjani? Ngiyaphila kakhulu, uvuka njani kodwa? Ye, namhla sikunika 1 minute sibili, ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho. Andifuna ukukhuluma ngeposo.
Ya, abathenga ama-players laba bantu.
Uhamba njani kodwa?
Abathenga ama-players, everybody players. Badlala i-game bayazi i-game grand. Then the only thing amele bayazi everybody players.
Yikho ngazani kuyahlupha, eh?
Ya, because uma ungabona umuntu ongaperforme right, I mean, umele umkhamise ku-reserve side, then buy a good player. It's time for zones of a good recreation of it.
Yes, I was a cooling a big simple is got sacco 1 minute such child is from Lega Kuluba.
Okay,
bye bye. So, Dr. Lomunia Uba Velapetumani is putting his student Loban. A good journey?
Yeah,
I will post a local 1 minute exactly. Mamachan, one of Janoka's a local post.
Hayi bobo hey yasifisa isithunzi kodwa mina bengisacela ukuthi bonke abantu abadala mhlawumbe
nalaba abazidlalela ibhoso babe behlale phansi behlanganisa amakhanda makufuneka izimali kuzanye ukudinga izimali iqembu elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala ehlathini kuzoba into enjani kodwa
kungalunga kodwa ye kube hathi
hayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo kakhulu ngayo ibhoso liqembe elikhulu kakhulu lelo vele kungawusa nesithunzi
selizweniempela
ma kuthiwa i-highland
ye siyakuzwa kakhulu hayi sibonge kakhulu ungadinelo kusasa esikhathi duba
kulungile
ya okay babayi siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nanguke uCharles Banda akele muzwe
empileni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthandula thandola ku thandola ku thandola ku
igama lami ngu-Charles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa kobulawayo khona lapha ngo-1987 ibizwe lami lwestedi ngumahlaba ngalithathela kubabami the late Simon Banda the pioneer of imbube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yiSunduza Boy Budala so mna thesi mesebhethele umsebenzi ngikhuka ilegasi yakhe kathi lami sengifunde okuningi ekusebenzeni kulokhu bengangayenzi into zokuhlabela ngicala ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami yikho lapha ngaqala khona ukusebenza khona into zama-art
ndiwethi kho ndithanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale phamthima wanga ndikho ndithanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale phamthima wanga
ndiseni yami ngikhethewe yenhlizeni yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethewe yenhlizeni yami kuzohlala uthandula thandola ku 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 thandola ku
mina kathesi ngiyi artistic director kuSunduza Dance Theatre imese ngiqhuba iSunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esikhethe sawuhambisa e-Ground Town e-Eastern Cape tri-national arts festival sahambisa i-second production okuthiwa Voices from the Rock ekhuluma ngematopo kanye lobulawayo
ngaphandle kwakho sikhandwa sami uwe nguwe 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 kuphela some people jealousy balomona balomona some people jealousy when my baby
empileni yami ngikhethewe yenhlizeni yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethewe yenhlizeni yami kuzohlala uthandula thandola ku thandola ku thandola ku thandola ku thandola ku thandola ku
kathethi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat. Nayo it's a historical production adapted from umajari zika-Robert Moffat ku-National Archives of Zimbabwe. So lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka-26 June sabe sikhona le e-Cape Town National Arts Festival siphefoma leyo show.
Ye siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singakehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla le-ZANU PF lithi uMnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi i-ZANU PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo uKips Dube.